Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ziku 7 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukugcwala kwabantu embuthanweni yebandla le Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na?
Ama namba lawo esiwabonayo makhulu sibili, yebo kambe, kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni kumele abe ngumsekeli kamnumzane and Nelson Chamisa OSCCC. Silengqoqo londiweni.
Then wonke abantu abaphakathi technically are in the running for isikhundla esikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli, then you are asking for fire.
Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wazise izolo ukuthi ele Russia lilungiselela ukuhlasela elinye idolobho lalelo lizwe ele Odessa.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wala wabantu embuthanweni yebandla le Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na? Kulimpela viki leli bandla libe lemihlangano yamarali edolobheni lakoBulawayo leGweru okubile nkulungwane zabantu, kodwa imifanekiso yemihlangano esike yenzelwa kumadolobho lamo omabili libandla leli lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai kuminyaka edluleyo itshengisa ukuba amanani awangempela sonto awakhwelanga. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amarali ajayele ukuba lohlupho lokuthi ayenza lokho engithi mina yideception, ngoba siyakwazi ukuthi emaralini kuyabhaswa abantu babuthane bagcwale endawonye. Mina sengama ukuthiwa i-reading too much into amarallies, amanamba amarali, ngoba kunengi okwenzakalayo emaralini okwenza ukuthi abantu ubabe banengi emaralini. Kuya abantu bathengelwa utshwala, lezano la iyakwenza amaphathi wonke akwenza. Abanye bathengelwa utshwala, kuyaba la lezinto eziningi nje ezikhuga abantu ukuthi beze eralini. So amanamba lawo esiwabonayo makhulu sibili, yebo kambe, kodwa kasikwazi ukuthi lawo manamba amnani leli labantu lizaguquka yini libe ngamavoti. Sikhumbula ukuthi ngo-2013 kwaba le rally enkulu kakhulu enzwa owayengumongameli we-MDC ubaba uMorgan Tsvangirai eHarare, eyathiwa khona kwathiwa kupendwe iHarare yababomvu, painting Harare red. Kodwa kwalandela khonapho kwaba yi-whitewash wini yeZANU-PF. So amarali kahle esikhathi esiningi ayakhanga amnandi nxa lifuna ukukholisa lizikholisise amehlo, lizizwe ngani libakhulu, futhi ayenza lokho osingathi thina kuthiwa yikwethusela elinye ibandla nxa libona elinye ibandla liphikisana lalo, nxa libona abantu bebaningi kangakana liyaqala ukwethuka. Njalo kuyenza abantu lakade behlezi ecingweni abanjengami abangafuni ukuthi babe lebandla abalisekelayo babone sengazani leli yilibandla elilabantu abaningi bebesebelisekela. Esingakwaziyo ukuthi abantu bona bana babuye kumaralini barejistile yini ukuvota, bazavota yini.
Ubona ungani kulo mehluko na nxa uqathanisa lenani labantu elalingena imbuthano kamuyi owayengumongameli webandla umnumzana na Morgan Tsvangirai.
Ngiyabona manani kodwa ayi kangikaboni inani labantu elifika kunani labantu ababe landela uMorgan Tsvangirai. Singakhohlwa futhi ukuthi uMorgan Tsvangirai senza amarali akhe ngabo 2000 eqala ibandla leMDC. Kwaku isikhathi esinzima kakhulu futhi sesekwakushaywa nakhona kudlula kathesi. Udlakela lwalulunenge kakhulu kodwa ke abantu babehamba ngobunengi. Yebo kambe bakhona abalandaba abade behambile kusisisi sibabonile kobulawayo sibabonile egweru kodwa angifisi ukuthi angifuni ukuthi ngiqathanise lamarali akayesenziwa nguMorgan Tsvangirai. Yebo kambe abantu babuya sibili ngobunengi kodwa ekugcineni kokho konke njengoba ngithilo ngaphambilini amantu laba ababuye emaralini bazaguquka yini babe ngamavoti yiwo umbuzo wami. Singakhohlwa futhi ukuthi abantu labe sibabonile ngamarali emadolobheni esekuvele khona kuyilapho okuqile khona amabandla aphikisayo kumbe ibandla eliphikisayo. Kasikwazi ke emakhaya lapho okuqine khona iZANU PF ukuthi khona kuza kuba njani ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day inani lamavoti sokubaliwe yilo eliqakathekileyo ikakhulu vele imvama abantu bemakhaya bajayele ukuvotela iZANU PF. So amanani lawa akawatsho lutho kangako.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Bakhona abathi induna uFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni kumele abe ngumsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa webandla leCitizens Coalition for Change iCCC. Lolu daba luhlaziwe ngabantu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Abanye besithi kungani abantu abadabuka esigabeni semandebeleni sebenziwa abasekeli bakamongameli sonke isikhathi. Abanye ngabathi uNdiweni engasebenzelana loChamisa kungathuthukisa amathuba wokunqoba kukhetho ngoba bengakhanga uZulu ukuthi avotele leli bandla ngobunengi. Sixoxele uNdiweni saqala ngokumbuza ukuthi ulubonile na lolu daba enkundleni zokuxhumana.
Ulubonile udaba bedonselana abantu kakhulu kodwa ngagcina sengiphendula omunye ngathi hayi bo njengoba sesibone okuningi phakathi kombangazo kugcina emankantoni khonashi ukuthi ujaji seyehlisa lo sekhweza lo yehlisa lo ngathi hayi ake silandele umthetho ukuthi i-political party yonke kumele ikhethe phakathi kwayo. Xa umuntu ephakathi kweqembu elithize then bonke abantu abaphakathi typically in the running for isikhundla esikhona. Umuntu ongekho phakathi kweqembu leli then you are asking for fire because I'm certain kuzaba lo muntu uzagijima e-high court kumbe ku-constitutional court athi lo muntu ungene njani.
Kodwa khona nxa kuyikuthi inkokheli yebandla le CCC ivumelana ukuthi hayi uNdiweni siyamfuna
ngiyathemba umbono wethu kathesi ngapha noma i-state media ikhuluma ukuthi dethroned dethroned chief kodwa ukusemthethweni legally speaking lokhe nginduna yentaba zinduna lokhe nisebenza labaphathi bami sebenza losobhuku bami ngilobela ama-ministers izincwadi njengenduna egcweleyo khonokho ngenxa yokuthi indaba isifiso lesi sathutsha kuhulumende ukuthi bangihlalise phansi sasiphosa enkantoni. Yikho ke nxa into lokhu isenkantoni ngesilungu kuthiwa sub judice ukuthi ama-judges bephethe bazayihluza bona ukuthi balalela umbongameli kumbe balalela abakondweni. Yikho ke nxa kuzathutsha isicelo esiphuma kuZulu kumhlabathi wonke kuzadinga sisi ukuthi ngisihluze lami ukuthi ngingena njani ngiba ngimangaphi ngala ngani nje ukuthi kwezukuthi kungangwisi phansi ngendlela yakho le okwami ngamafithane nxa ngoqa indaba yami hayi lapha futhi mina sengisebenze lamaqembu wonke sengibahambile hambelele bonke whether ukuthi kuma meetings kamjulu kuma meetings kazaphu meetings MRP meetings MTC meetings CCC sengihambe indawo zonke khonapho ngenxa yejazz lami ukuthi ngisithunywa sabantu ngimela abantu so lokhu kuzadinga sisi kuzanathemba kuzadinga sisi ukuthi ngizwe nxa i-CCC sithi mdlala silicelela isikhundla lesi ngiyabe ngibuzisisa lami ukuthi sikhundla bani esenzani asoze kungivalele ukusebenza labanye
manje kukhona abanye kade besithi bona kanti kungani abantu abadabuka esigabeni samaNdebele kuyibo abaphiwa isikhundla sokuba ngumsekeli
ngiyakuzwa lokhu baba lakho uqondile sibili ngumbono oqondileyo khona lokhu into le yavela ngenxa ye-unity yecold yinto into eyangenisa singathi umbono lowo kwelakithi ukuthi kube njalo pho njengoba sesibonile ukuthi i-unity yecold isifile yaphela du lakho ukubunjwa kwayo ekuqaliseni yabunjwa ngxele yikho ke akimi ngiyabe ngisithi ukuthi hhayi lapha nxa sifisa ukuthi siqhubeke phambili njengesizwe kumele sikhangele umuntu ngomsebenzi wakhe umuntu ngomsebenzi wakhe ukuthi ungena ngaphi ungena ngaphi lakho nxa sesikhangela khona lokhu ukuthi umuntu ngomsebenzi wakhe singenzi udaka lolu okukhona khathesi ukuthi uzaba engxenye lamavice amabili amathathu landlala hhayi lapha indlela yokusebenza ephezulu uba lo obambe isikhundla esiphezulu ube le muntu oyedwa nje one umsekeli wakhe ukuthi nxa engekho kuqeda khonapho sungena-ke kukhomithi zakho landlani konke landlani khonapho yikho ke hhayi ngiyabe ngifisa ukuthi nje laba abakhokhela nje ezombangazi kakhulu lakho bakubambe khonokho ukuthi asikhetheni umuntu ngolwazi lakhe ngesilungu ukuthiwa umuntu nge-merit yakhe angene khonaphana akhokhele indaba enzima ngoba lokhu siphakathi kombuso lo okhokhelayo ibandla le-ZANU PF lona ibandla leli libaze indima enzima kumphakathi inzima indaba le abayilethileyo ngoba kathi isigudla sonke noma ungaphi ikugudle ikugudle yikho ke siyabe sidinga ukuthi sithanele izimpi lezi sicacise indaba yethu ukuthi siyaqhubeka yini phambilini yikho ke nxa sesikhangela khona lokhu hhayi ukuthi lo odabuka ngapha umthwakazi abe ngusekeli isikhathi sonke hhayi into endala leyo asiyekele sibili ayisizi njengesizwe ayisizi njengabantu
Lo ngumnumzana Felix Nhlanhlaya Mangwendiweni induna yentaba zinduna ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebilitani
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC Jabo
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe izolo eGweru ukuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luzathola kunzima ukucilibezela kukhetho oluzayo ngoba sebelamehlo phakathi kwale commission. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo iprimary leyesecondary luthi zonke izikolo ezingabhalisanga ukusebenza ngokusemthethweni kuzamele zenze njalo kumbe zivalwe.
obona ngokukhutshwa kwembiko kulelo gatsha umnumzana Dawungana Ndoro utshelele liphephandaba ukuthi izikolo ezingekho emthethweni zizaphiwa isikhathi sokubhalisa ngokusemthethweni andubana zithathelwe amanyathelo alukhona. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations udinga imali engamadola eMelika angamakhulu amabili, 205 million, eyokuphathisa abantu abayisigidi esisodwa lengxenye, 1.6 million, ababalekela impi yomdeni kulelo lizwe. Impi le yaqala kunyanga ezedluleyo esigabeni seTigray, yasabalala yafinyelela isigaba se-Amhara lese-Afar. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi amazwe kumele angabandlululi abantu abafuna ukubalekela impi. Linhlanganiso ithi kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 78,800 abafuna ukusuka kwele Ukraine okulempile le-Russia kodwa bathola kunzima ukuthi basuke ngoba bebandlululwa emngceleni.
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Kwamanje sengilethiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Eminihle bantwana benkosi, siyabonga ukugcinwa lokulondolozwa emsweni wenkosi lamjabulelanga elihle. Ya, siselangeni le kwakhiwa kwemizi, sizangena esikhathini semthandazo. Singakangeni esikhathini somthandazo uzaka 24:3 uyasitshela lapha ukuba umuzi wakhiwa ngokuhlakanipha, uqiniswe ngokuqedisisa. Ukuhlakanipha kubalwayo lapha sokuhlakanipha kwasemhlabeni kodwa kuye kuhlakanipha kwezulu lokuqedisisa kwezulu. Siyabonga ke lengoma esiyiphiwe unumber 156 yasitshela ukuba amazwi kumele siwasebenzise ngamazwi anjani. Amazwi amabi nxa siwasebenzisa ikakhulu kuma-marriages awonakalisa izinto eziningi. So kubalulekile ukuba nxa sikuma-marriages sikwazi amazwi esiwasebenzisayo. Asisakhulumi noma kanjani, sesikhetha amagama esiwakhulumayo ukwenzela ukuba kuma-marriages ethu kuqine, imizi ingadiliki. Siyajabula ngoba umthandazo ufike ngesikhathi esihle kusakhiwa umuzi womunye umzalwane wethu. Singathi uNkulunkulu angangenela abe yisisekelo phakathi kwayenalo umuzi esiwuyakha namhlanje. Sizangena esikhathini semthandazo siyithandazela ama-marriages. Asibeni lo mthandazo nganale imini baba wethu sezulwini. Siyabonga ukuba lobaba ufana lawe Jehova nothula aluba sikuye nalo umhlaba Nkulunkulu othandekayo, umhlaba osudayezela Jehova nokuthula osungasela direction Nkulunkulu othandekayo phakathi kwawo. Siyabona siyoxoxela njalo phakathi ne-regimes kunila kuzwisisa imizi ichitheka ndekusinxusa ukuba akube khonzithu kuyothula kwabathathe bafundise abakuluthande likhethaka kungati igama ezamhlabe ebuthi ndisathi uthunta wakukhulu njengoba wawukuyethande sikhetha siqinise ne-regimes akuyenamhlaba abantwana abalandela izimiso zakho Nkulunkulu ndekayo kuba lihlashe ma sikunezinto akuchitheka khona. Siyakuba usiza usizwile qinise imizi izinto thathe simini zokuthi
ngibonani njani ndawundawo hayi siyalibona leli hlazo manje thokozani khuphe sifu beyilaphami themba abantu abanengi bazivuza imbuzo ngalambeni kambe umuntu owenza ihlazo ufana thokozani khuphe umamukela kanjani phela usebenza laye kanjani labo labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarikholayo phela umama lo vele useyisita sika chami sika sakhe mpeli singathiwa wathatha umuntu kodwa laye uthamisa if elikhona phela angicabanga umama cabangi umama owayenhlazo kulami ongathi ende manje yena into ayimali akusikhona vuka manje uqedwa thaya umuntu manje uqedwa ngikhalela umnyanga kaGukuni manje ngisebuyela back chami lapha siyekusebuyela kambe usebenza njani labantu laba owabantu abantu abakhalini khala ngaye hlazo sefu ukubuyela back lapha siya exact kodwa uthamisa ma engathatha lo mama uyabezi ende ibandla lakhe lizobhidlika ngoba abantu abaningi bazibuza umuntu onjalo usebenza la isitha sakho usebenza la uthamise ngathatha lo mama lo awuyabe ephamanise kakhulu 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 ende uzobhidliza ibandla njengalokhu engeke uthamisa engeke sazwana labo labo welishmen
salubona salubona Dios ngiyakujabula ama audio yami ingafundwa kakhulu okhulumayo ngujaymon wendaweni yasenkaya khokhobo esiyezindaba ekhumayo but suka sibe buhlungu ngento esizwayo iMDC Alliance ibizo sebelithethe omonzoro manje sebetshintshe ibizo sokulabanye thabalifunayo into lezi mbona ungalandelela kakhulu into zepolitiki yaseZimbabwe uyagcina ucaka njengomuntu othova amakhasi kakhulu into lezi ziyahlupha gcina singasazi ukuthi pho ibandla liyokhulula ilizwe eliphi omonzoro nampana zimpimpi zikamnangagwe kuyafana lo widi wemoto gijima lo mnangagwe wayengase join izan PF asuke lokulophe gijima njengoba ukuthi ungabona ubeseqa kuthole but i-audio yami mayengafundwa ngajabula kakhulu andithi abantu beZimbabwe ababeyazi into abayifunayo kungamaphathi lokho kunengi lokho ngathi kusadlala ngathi asazi lezulu lele linayo waye linganele khona le labo kuthiwa ngo cyclone benele khona le eParliament kuye kubuya abantu abatsha baleni
salibonani sibonani voice nawo khulumayo lana yilapha leso hayi ngalolu diwe hlane lalo olwasekhaya ngale haya kodwa siyajabula lokho esibone kwelakhi ngobulawabe le okwenziwa ngiphathi wethu Nelson Chama hayi sisi ayihambe phambi ayiqhube njalo qhube njalo hayi sikhathele ngalokho sikwenzi kunini nini uBiden sokela amasang into ezinzile vele sithi phansi phansi mayiwe phambi lizwe
salibonani basakazi salibonani bazanjani okukhulumayo ngowayizikhuluma ngingapha South Africa Johannes bengilesicelo lapha President Chamsa ukuthi kathumele amabhasi ezosilayitha lapha eKwanke South Africa cabanga ukuthi ngenani esiyilo ngapha eKwanke we are over maybe siba nengokuthi ngafika bo 10,000 kuningi esibobona so kathumele amabhasi ezosilayisha siyomvotela asikhuphele izano PF lizwe lakile badala lapha eSouth Africa sokuthanda kodwa sabaleka indlala imizi yafa emakhaya siyawa abazali bathe lapha eSouth Africa basemnyama asaphilika sesingabantu abaphila bebaleka begxotshaniswa bethenjiswa kutshawa so lempilo esesiphila ngapha isekho mnani uPresident Chamisa akathumela amabhasi ezosithatha la sibuye ekhaya siyabonga bazali siyabonga lisele umlayezo lo kuPresident Nelson Chamisa ukuthi kasimezele amabhasi ezosilayisha lapha eSouth Africa zomvotela khuphizano PF
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky izolo wazise ukuba ele Russia likhangelele ukuhlasela idolobho le Odessa. UZelensky ukhuthaze izizalwane zakwele Russia ukuthi zihlamukele uhulumende wabo ngoba engumbulali. Kodwa umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Ukraine lingaqhubeka ngendlela eliziphatha ngayo lizabhidlika. UPutin uthe nxa amanye amazwe omhlaba engathatha inyathelo lokumisa ukuphapha kwendizamtshina phezu kwele Ukraine, kuzaba lengozi hatshi eyamazwe amalutshwana kodwa umhlaba wonke jikelele. ngomgqibelo omongameli Joe Biden uxoxisane loZelensky bekhuluma ngempi esiqhamuke kulelo lizwe. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Busani Ntini, uze sizwe imbono yakhe ngempi le.
Mina umbono wami ukuthi umongameli uBiden uyazama angakwenza. Siyazi ukuthi ngesikhathi sempi kunzima ukuthi abantu bekhethe uhlangothi. Ikakhulu singathi iAmerika ingahamba iyekhetha uhlangothi lwe-Ukraine ingenise amasotsha khona, then kuyezoyi-World War III. So uyazama ukuthi aphe ukuthula kumbe ngithi i-negotiated peace agreement, ukuzama ukubahlanganisa uBiden nomongameli weUkraine ukuthi bekhulumisane. Ngibona ngani yikho okufunakalayo. Igazi vele selichithekile, okusafunakalayo khathesi ukuthi kube le negotiated agreement, kube le peace. Uma ngiyabheka abani lokhu kwenzakale ngesikhathi samongameli uDonald Trump wayevele ekhanya esesikhwameni sikaPutin. Ngibona ngani iRussia ingene masinyane yachaya kungalama consequences, kungazange kufakwe ama-sanction ngele Melika, kungazange vele kufakwe lutho. Ubeza zingenela uPutin njalo esupporta uDonald Trump ngoba bebekhanya bevele besebenza bonke. So ngibona ngani kwenzakale into enhle ukuthi kungenzakali ngesikhathi sikaDonald Trump. Ngombono wami ngibona ngani vele ngo-2016 iRussia ize ingenele ukhetho lweMelika efuna ukufaka uTrump. Ngibona ngani vele indaba ye-Ukraine yayisemqoka, babekwazi ukuthi hayi sizangena kumbe nge-second term kaDonald Trump singenele kwele Ukraine, but unfortunately uDonald Trump kasaphendukanga i-term yakhe yesibili.
Ngokubona kwakho ubona ungani ele Russia lizaphetha ngani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana lingani liyehlulekile ukuthi lingene ngesiphangiphangi kwele Ukraine?
Umbono wami ngibona ngani leRussia aladelela, alizange nazelele ukuthi ilizwe leUkraine kumbe ngithi abantu beUkraine bale fight kibo. Babebheka ukuthi mhlawumbe bakuthi bengangena becrossa iborder ibutho leUkraine ihleli sare, kodwa kuyakhanya ukuthi hayi bamiscalculate. Okunye esikubonayo ukuthi impi leyo kumbe i-invasion leyo kayikho popular even lakho eRussia, abantu beRussia abayi funi, siyabona beprotest. Emazweni wonke siyabona abantu bayaprotesta, bathwele amaflag eUkraine. So ngibona ngani iRussia ayizange inanzelele kuhle ukuthi impilo yasompe ethandwa ngabantu umhlaba wonke jikelele. Njalo siyabona ukuthi ama-sanction asengenile, i-currency yeRussia lento yonke sihle yahlabhidlika. So ngombono wami ngibona ngani uPutin alayo senanzele ukuthi hayi limpilo yasompe ezanceda bona. Inkosi sifuna ukusiba la negotiation laphana nalaphana, ngoba nxa ukuthi yena uPutin wevele efuna ukuyangena efuna ukuyatsha umpopo, angiboni ukuthi khathesi uyabe sihamba kuma negotiation sekutheni. Lokhu kuyatshengisela ukuthi hayi iRussia sisehlulekile, njalo labo sebedinga i-exit strategy ukuthi bengaqeda njani limpi abayiqalileyo, okwenzela ukuthi ama-sanction lawa engabulali abantu babo ngendlala.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York ngapha kwele Melika. Singakehlungani ngesikhangele impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe izolo. Capes United 6, iWawa 0, Cranbourne Bullets 1, Black Rhinos 3, Tenax 0, Highlanders 0, Triangle United 1, Ngezi 0, Chicken Inn 2, ZPC Kariba 0. Singakagqibi uhlelo lonamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe ukugcwala kwabantu embuthwaneni yebandla le-Citizens Coalition for Change kutshengisa ukuthi leli bandla lizanquba ukhetho oluzayo na? Bakhona abathi induna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni kumele abe umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa owe-CCC. Kodwa uNdiweni uthi yena lokhu kuzavela ebantwini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.